batsha be-movement for democratic change, lama-youth acheneyo, labadala eHarare remand prison, lapho kufanele-ke Makumbra Rizivishe ephiwe inkululeko yakhe ngemva kokuphiwa ibhewu ye-High Court of Zimbabwe ongeyisona. In the past 24 hours ukuthi bakhipha-ke izinto ezijeneyo, bekhipha ukuthi kulamaphepha ashotayo, kulabanye abameleleyo, so kulokho kubuya-ke ama-reasons achiyetshiyeneyo ayiwa ngathi esibona ngani ayenzwe deliberately ukuthi bemphuzise ukubana-ke ekwanise ukuhlanganela limuli yakhe labantu bonke abameleleyo.
Sizwa kuthiwa kule mota ezike zathutsha ezama socha kumbe ezamapholisa kwenzakaleni?
Ye, kungene imota ezimbili eprison emaphuma agcwele rayo le Ford Ranger yamapholisa ezikwile zapaka lapho e-one yakho nilokhu ikhona ekukhangelela ukuthi-ke bayenzela ukuthi bebona ukuthi uMakhumbula Rizivishe uyaphuma engakwanisi ehlanganele labantu abamelelele. Cabangela ukuthi yinjongo bebuye lamapholisa njalo bezama ukuthi bethusele abantu ukuthi besuke lapha ekhothina sitshela abantu bonke kulilungelo lethu ukubana silapha simelele uMakhumbula Rizivishe ngoba ngomunye wethu akulamthetho ongasiyalisa. Sigqoka amamaski sisezimoteni zethu simelele ukuthi uMakhumbula Rizivishe pho.
Kodwa amapholisa ake akhathazana labantu yini?
Amapholisa ake ahlukumeza abantu nje esebenzisa indaba ze-COVID ukuza amamaski, but babona ukuthi wonke umuntu begqoka imaski, yikho-ke kube nzima ukuthi bebe labantu abazabahlukumeza besiya phambili.
Isikhathi sonke lesi kuyile abantu abakwenzayo,
abanye bayahlabela, abanye bahlezi, abanye bayenza ama-interview, abanye bayaxoxa, kodwa wonke umuntu melele ukuthi uMakhumbula Rizivishe ephume bamyamukele ngendlela ephakemele. Amagqwetha abesecourt asephendile vele emagistrate, kodwa lamaphepha asengene phakathi, yikho-ke ngizikhangelela ukuthi sebelungisa phakathi ukuthi ephume.
Kuyini elikuthola ngelinye lelunga lebandla lenu uMnumzana John Mopanduli obikwa ethunjiwe?
Akakabonakali, kodwa-ke sithume-ke ithimu yethu yewofele leligawu eMasvingo ukuze sikhulume ngesiqiniseko esipheleleyo ngemva kwalokhu siza isho i-statement njenge-MDC Communications nxa sesiqiniseko njengoba sithume abakhulu bethu ukwenzela ukuthi kube le ascertainty ukuthi kuhambe njani njalo isimo sime njani ukuyenza ukuthi singabi loku kodwa esikucabangelayo.
Okwakathesi abakaphenduki njalo kuyini elikutholayo?
Esimfoneleyo ukhulume ukuthi kakatholakali yiwo official information esilayo ukuthi uThunjizolo kakatholakali kuze kube namhlanje.